zalwa ngikholi okwesibini ama-ofisi yethu kusekhelo imiselwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni ye sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni yikho kokade esini lapha eKenya ngibuye lapha eKenya sike sahlala eZambia sazosuka eZambia sabuye eKenya ngahlala eKenya okweminyaka ethize ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe ngisiyahamba amazwe esisasa afike eBotswana eZimbabwe ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya ngilapha nje ngilencwadi zalapha konke okwami kwakhonapha abantu abamaningi bazazi khonapha sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020 sanikwa kanye siyigroupu yechurch njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Spindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sihamba ngevangeli lika uJohane lesihamba ngalo liyalasusa obaba emakhaya baze bazofika kuleli lizwe bahamba amazonke baze baphelela lapha lathi sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntana wami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha eKenya kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasixoxi saye baze bagcina besinika incwadi. So siyalungiselela ukuthi yana sigcwalise nasinga-evangeli kaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Dubo ukuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze ungazudubeka uthini ulale ngendlala uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla uqotshe kusaze uswele unikwe udinga mbithani tolo hayi uthi ara sihlala lokudla sibonge ukuthi lokudla kokukorovela kwaze kwakade singikhuluma nje senze plot yami sengiyakhile sengihlalele eKenya sengi-free intweni yonke.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi, ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Spindi?
Yeah, yaphila nzima kodwa-ke saqinisela njengokubana sasizele sithengise ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasukulule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Yeah, yaphila njengeziphepheli kodwa-ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda kungena?
Ngathi mina ngokwami binafsi anjengeke ngibotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakutshela manga uNkulunkulu wamvikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulumeke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongelo uhulumende wakwele Kenya?
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle asisela dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini ngiyayirenta ngahamba nje kwena singa oyasalwe ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami